Akalizi matonza makhulu ezakhamizi zeCholocho ngemva kokuba izikhukhula zezulu likaDineo zibhidlize izindlu, izifuyo, amasimu kanye lakho konke ukuphilisa umuntu basala bengalalutho. Lokhu sekulethe isirhelo esikhulu kuzakhamizi eZimbabwe ezisebenza kule South Africa osekwenze zasungula umkhankaso wokudingela laba bantu usizo. Njengoba iningi lalezi zakhamizi zihlala ematendeni lezindlini zokufundela esikolo koSiphepha High School, omunye wabasungulela umkhankaso omgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community South Africa, uMnumzana Ngabuthi Mabhena, uthi bakubonile ukuthi ukuzwelana lalaba bantu kungelalutho akusizi.
Angeneke sakhulumisana savumelana ukuthi kumele sisungule inhlangano esikhatshana esibiza sithi Cholocho Disaster Committee. Lapha abantu ababhidlikelwe imizi yabo, abantu abasuswe emzini yabo, bencediswa sekugcwela amanzi, bayahlaliswa esikolo.
Omunye njalo wabafuqa lomkhankaso uMnumzana Thembani Ncube uthi le akusinto engamelela kwenziwa ngomnyaka ozayo ngoba sikhuluma nje abantu basemqandweni izisu uzikhalumoya.
Kuvunyelene ukuthi kuzoba lempahla ezizodonethwa ofitness to Saturday izizohamba, then in the process kuzaqala esiyithi trust fund. Leyo trust fund izabe ikhangele ama disasters anjalo angabe senzakala kwele Zimbabwe, izahlala into ekhona, but emphasis is now on Cholocho since kuyiyo indawo efuna usizo kwamanzi.
UMnumzana Joyful Ncube uthi uthokoziswa ukuthi zikhona izalwane zeZimbabwe esezihle zasukumela phezulu.
Kukhona impahla esezikhishiwe esezikhona, bakhona abanye abathembisa ukuthi basazoletha. Kukhona indawo ezimbili ukuthi uma ngabe umuntu esasele impahla afuna ukuzidonetha, impahla zokugqoka, ama-uniform abantwana esikolo, amabhora noma yini, eMaphalala Square eBeria yebo, and then kugumete yuvela ngazi abaningi bayakwazi.
UMabhena uthi baqoqa iloba yini efunakala empilweni yomuntu ngoba lezi zakhamizi zisele nje lebezigqokile.
Sekucela kumphakathi ukuthi kabalethe impahla abangasazigqokiyo, abale mali bahambe bayothenga futhi impahla ezitolo, ingubo, bathengele amabhuku angancedisa abantwana esikolo ukwenzela ukuthi sikuthumele ekhaya. Sicabanga ukuthi ke impahla singaqala ukuzithumela nge-weekend lezayo.
UMnumzana Thembani Ncube uthi lo manje uhulumende laye esiza ngokuthile izandla zakhe zifitshane, yikho becela uzulu wonke jikelele ukuthi aphathise.
Sonke siyazi uhulumende akakhona ukuthi asiphathise nayo le ngxaki lapha axakeke khona, kodwa sikucela ukuthi izakhamizi loba i-t-shirt loba i-R1 loba i-$1 ize ku-trust fund yethu, siyakhona ukuthi sisizane nsizana zeZimbabwe.
Kusenjalo ihofisi yesabelo seMathebeleland North layo isiqale umkhankaso ocela usizo olufanayo kulabo abaseZimbabwe. AbaseZimbabwe abaloncedo lolu bakhuthazwa ukuthi baluse emaofisini kahulumende emhlahlandlela kobulawayo kumbe emaofisini kasikomiti eCholocho loba esikolo koSiphepha High School lapho okubuthene khona lezimuli. Melesiro 7 Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.